Siyalamuke la imsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali chona njani zulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Leli khehla lidlala ngabantu baseZimbabwe. Akekho ongakwazi ukuthi ukuba kwakhe sembusweni akusiyo ntando yabantu. Akekho laphana ngenxa yokuthi uvotelwe. Ulaphana ngenxa yokuthi uyisigilamkhuba esisebenzise ubuqili obuningi ukuthi
amabandla aphikisayo asola amazwi kamongameli Mugabe othi abantu beZimbabwe basuthisekile ngombuso wakhe njalo kabafuni ukuthi asuke esikhundleni.
Sithi ngakhulu kulento enjalo eyenzakalayo ikenzinilongovaju ngesikhiwa mase sitsho ngoba izenzi zakololiwe kathezi zikhuluma kanje namhlanje kungumhla ka-30 March sebene-15 months ezigeleyo ngamasalari arrears.
Izisebenzi zikaloliwe zikhalala umsebenzi zifuna iholo lazo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka ophelileyo. Sokuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe e-East Rand kwele South Africa lapho izizalwane zakulelo lizwe ezigqekeze amavinkili ezakwamanye amazwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla aphikisayo sesole amazwi kamongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile kakhulu ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esihlalweni. Ebuzwa zintathelindaba izolo eseJapan ukuthi uzachiya nini isikhundla, Mugabe uthe kalaso isizathu sokwenza lokhu ngoba uZulu emthakazelela. Uqwayise njalo intatheli izindaba lezi ukuthi zingaye eZimbabwe zikhulume ngokuchiya kwakhe umbuso, uZulu engaziphoxa kakubi ngoba ufuna aqhubeke ebusa. Wengeze wathi uzancintisa kukhetho luka-2018 lapho ayabe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye lane i-94. Kodwa uthe uzakuya ngokuthi impilakahle yakhe iyabe iminjani. Okwamanje Mugabe uthi uziphilele kakuhle. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana George Mkhwananzi uthi Mugabe uyaziphuphela nxa esithi uZulu weZimbabwe uyamthanda.
Leli khehla lidlala ngabantu baseZimbabwe. Akekho ongakwazi ukuthi ukuba kwakhe sembusweni akusiyo ntando yabantu. Akekho laphana ngenxa yokuthi uvotelwe. Ulaphana ngenxa yokuthi uyisigilamkhuba esisebenzise ubuqili obuningi ukuthi uthi noma eluzile azibone esephakathi embusweni kuthiwe uvotelwe. Ngezindlela ngisho ukuthi ulaphana ngenxa yobuqili be-rigging. Akekho laphana ngenxa yentando kaZulu. Lokhu akukhulu ukutshela abantu bangaphandle ufunde umuntu nje obakhohlisayo ngoba bengazi okwenzakala ekhaya. Eqinisweni akusekho umuntu omfuna ngisho nakuzanu sebabona abademonstrate iparty dabukane phakathi. Akusekula muntu olesineke sokuthi aqhutshekwe ekhokhelwa nguzanu ngisho nakuzanu yona ngokwayo.
Libona esenelisa yini ukuncintisa ngempela ngo-2018?
Lo muntu usephelile nya uyambona noma kusemihlanganweni ulele ukhamisile yabanye abantu bayaxoxa badikidiza izindaba zelizwe yena ulele. Uma kusenzakala manje ukuthi akasaboniswa ukuthi usaphilile ngempela njalo ungumuntu okulungileyo ukuthi angaphathisizwe pho kuzokuba njani ngaleso sikhathi akhuluma ngaso kusasela iminyakana ethile uzobe sephele nya. Lokhu ukuthi atshela abantu ukuthi uzobe eqinile akulona futhi iqiniso ngoba siyambona manje ukuthi akaqinanga.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo.
Lokhu kukhulunywe ngumgabe sokuphume sobala ukuthi uvele kalala idea ukuthi abantu athi uyababusa ngobani, bafunani, bangaphi. Yena ubusa abantu abasekhanda lakhe, hhatshi abantu bakubabulelizwe ngoba abantu sebethwele nzima ngokudubeka.
Mhlawumbe ukutsho ngoba utshona enqoba phela kukhetho makhumalo?
Akula khetho lapha anqoba khona, uyaqila, uyantshontsha ukhetho. Intungamile lawo nje nxa kungumnikazi wendlu lapha enhlala kuwe. Amathuba ukuthi uhlale ukhiminyango maningi kakhulu edlula wami. So umgabe uyantshontsha ngoba ama-systems wonke ayenza ukuthi kwenziwe ukhetho inqwe wabambileyo. Sithi thina kayekele ukuntshontsha ukhetho abone.
Uthi njalo uziphilele kuhle okwamanje njalo uzancintisa ngo-2018 nxa kungasabanga khona okunye okumphambanisileyo kwezempila kahle lapha. Lithini ngamazwi yakhe?
Hayi, wonke umuntu lapha esihamba emhlabeni akakho umuntu ofuna ukufa. UBob Marley wathi khona abantu bonke bafuna ukuya ezulwini kodwa abafuna bayesaba ukufa. Kumele azithabise yena ngokwakhe, kodwa okukhona ukuthi lelo langa efuna engafuni lizafika kuphela.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
KuZANU PF sikhuluma kunje nje kuyalwiswana akulalwa kujikelana inyoka ephilayo kubangwa umbuso wakhe kutshengisa ukuthi phela nakuZANU abantu sebekhangelele ukuthi mhlawumbe phela uPresident Mugabe sengaphumula. Ngaleyo ndlela ngibona ukuthi kungaba kuzima kakhulu njalo uPresident Mugabe bekhangelele ukuthi njengoba ekhatshane khona lepheche emazweni angasuke ethusele abantu athi hayi wena umbuzo obuzayo lowu kawubuzwa kwele Zimbabwe. Iqiniso yilo lelo ukuthi njengoba sifuna ukuzwa kuZANU abanye abantu belizwe lasezimbabwe jikelele ubungumbuzo asebewubuze kanengi. Ngakho mina ngibona kudanisa kakhulu ukuthi uPresident Mugabe uphindile njalo namhlanje wakhulumela phansi izifiso zikazulu wezimbabwe.
Uthi uMugabe ukuncintisa kwakhe kukhetho luka-2018 kuza kuya ngokuthi uphile kuhle emzimbeni kumbe hatshi. Lokho kungaba kukhomba na ukuthi ngempela impila kahle kaMugabe kayimanga kuhle njalo laye uyakwazi lokho uyazizwa.
Ukunanzelela uyakunanzelela uPresident Mugabe ukuthi ukukhula kuyinto phela engakwazi ukumngcibela ukuthini aqhubekele phambili evusa, kodwa ngithemba ukuthi yena uzilungiselele ukuthi angancintisi kukhetho luka-2018. Ngibone ngani mina impendulo leyi uyiphe njengoba nje buzo ngokuthi yena umbuzo sithi kathi wena ubone ngani usaphilile yini ukuthi walelokhu uvusa. Ngibone ngani nje yikho kwenze wathi hayi angali ukuthi ngingumuntu kodwa phela abantu beZimbabwe nxabe lokhu bengifuna ngizabusa kuze kube nini lani. Ngibone ngani mina yikho lapho kwele qiniso likapresident ulokhu ezama ukwala ukuthi laye njengathi ungumuntu wenyama.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwele Bhilidani. Izisebenzi zikaloliwe zikhalale umsebenzi wazo zifuna iholo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka ophelileyo. Izisebenzi lezi ziqale zakhalala umsebenzi eGweru izolo ukutshengisela lokhu kwasabalala kwaya endaweni ezibalisa koBulawayo eHarare laseMtare. Sixoxele siphathamandla senye yenhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithi ngakhulu kule nto enjalo eyenzakalayo. It has been long overdue, ngesikhiwa manje sicho ngoba ama izenzi zakololiwe kathezi sikhuluma kanje namhlanje kungumhla ka 30 March sebene 15 months ezigcweleyo ngamasalary arrears.
Manje khona kwenzakalani? Abantu bahle bakhalala umsebenzi kumbe abanye babuyele futhi?
Abantu bakhulumile, bakhulumile izikhalazo zabo ngoba thina njenge-union, njenge-leadership sekuzamile konke, sesingene kuwo wonke ama-ofisini, sesikhume labo-vice president, sesikhume labo-minister, sesikhume labo lokuzeni lama-MPs, ama-parliament portfolio committee, sesikhume labo bonke. Kodwa kukhanda kanyade akula solution. Yikho-ke sesithi khona hayi abantu bona banelungelo lokuthi khona nxa bengaholanga sokufanele bakhulume bona ukuthi azikholanga njalo veke not be-expected ukuthi khona babuye emsebenzini yabe productive bona ungabhadalwanga.
Lina njengenhlanganiso ezimele abasebenzi lithini, kukhona elikubakhuthaza khona yini?
Hayi, thina usebenzi kakhulu nokuthi wafuna imali yabo. Ngoba ukusebenza kufanele kuwe lokutsho. La usebenza, kwafa lakho kukhanya ukuthi la ungasebenzi. Ma uzathi wena usebenza, ungasebenzi ukubhadala ingenti lapho ohlala khona. Ungasebenzi ukuthengela abantwana ilokuzweni ukudla. Ungasebenzi ukuhambisa abantwana esikolo. Ungasebenzi ukuya emsebenzini wena ngokwakho. Uthi uhamba ngenyawo ungahlanga. Shuwa bathi ungathi uyasebenza. Lani njalo kwabe le plan bona. Njengemanagement yoba umuntu uqatshwa ebe nerole yakhe kukampani. Irole yezisebenzi kusebenza. Irole yemanagement ikuplana ukuthi waplana izinto wabona ukuthi khona isebenza ngokuthi ikholile. Njalapho ihlala khona. Njengelo ukuthi kuya emsebenzini Monday to Friday okuqondileyo. Yakho ungaseko khona lokho. Ah, uthi uthi khona yona ileyo zofanele isebenzi ukuthi hayi. Ikampani leyo isivalile akuselaloliwe eZimbabwe. Bavali bagqambele emakhaya.
Umnumzana Kamrai Moyo isiphathamandla senye yenhlanganiso ezimela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uyavuma ukuthi uhlangothi lwezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department ludlala indima enkulu ngakho ke kuqakathekile ukulutholisa imali lokuqatsha ingcwethi ezilolwazi lokuguqula kwomkhathi ukuze uqutshwe ngendlela yezinga laphezulu. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo amanzi kanye lomumo womkhathi unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esethula umbiko wakhe ekugqitshweni komhlangano wamalanga amabili eMiklis Hotel eHarare obuphathelane lezomkhathi ongenwe zingcwethi ezivele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa owe-19th Southern Africa Regional Climate Outlook Forum SACOF 19.
This is an issue that I have committed myself to do, to engage.
Nizikinikela kulo lolu daba ukubonisana nomphathi ntambo wezemali ukuze lutholiswe leyo mali yokuthuthukisa lolu hlangothi lwezomumo womkhathi. Hatshi ukuba kukhangelwe lezo ndawo lapho imitshina yokuqhuba umsebenzi ivele ikhona kuphela. Kumele bathuthukiswe ukuze bethule imbiko evelela yizo zonke izigaba zelizwe. Wengeza unkosikazi Mchinguri ethi kungalesi sizathu njalo uhulumende wakubona kufanele kulungiswe indlela ezingalandelwa zinhlangothi ezehlukeneyo kwezokulondolozwa kwemvelo umumo womkhathi kanye lokuguquka kwawo olwe National Climate Change Policy.
The climate change policy is ready and
ngizoyethula okusemthethweni kumaviki amabili azayo. Kukhona kumele sikulandele kuqala bese ngisiya ukwethula kuqula ledalela cabinet. Ngemva kwalokho lubeso lusiwa edalela parliament andubana lutholiswe uzulu ezigabeni zonke zelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu lumbiko zingcwethi ebezikulomhlangano okubalisa umnumzana Benjamin Gwenda ovele ekolijini le University of Zimbabwe.
Kungaba njalo kuyabe sohamba kakuhle but ngesikhathi eziningi ikuthi imali iyabiswelakala so ngezinye izikhathi abantu bagijimela ukuyacitsha umlilo hatshi ukuthi senzeni uze umlilo ungaqali.
Ukwenda ukuthi kungaphumelela lokho okuthiwo nguhulumende kuzaphathisa kakhulu ekwehliseni indleko edalwa yikuthengela ilizwe ukudla lapho selibhekane lendlala ngenxa yokuguquka komkhathi.
So ukuthi thina sonke singabakwazi ukuthi umumo womkhathi uyasincedisa kanjani. Siyabe sesikwanisa ukuthi izinto zethu sizenze kakuhle sikwazi ukuthi singakusebenza kanjani.
Lo mhlangano uqoqwele uhlangothi olubona ngezokukhulumisana phezu kwezomkhathi emazweni angezansi kwezwekazi le-Africa ye-Climate Services Center CSC ngosizo lwemali evelele enhlanganisweni ye-UNDP. Ungenwe zingcwethi ezisebenza zikunhlangothi ezehlukeneyo zamazwe awe-SADC ezivele emazweni abalisa i-Democratic Republic of Congo, Lesotho, Mauritius Malawi, Angola, Swaziland, Zambia, Botswana, Namibia, kunye leze Zimbabwe. Ngimele Studio 7, ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Sekuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe e-East Rand kwele South Africa i-xenophobia lapho izizalwane zakulelo lizwe ezigqekeze amavinkili ezakwamanye amazwe izolo. Udlakela lolu lubhahe lokitshini le-Katlehong njalo izizalwane zakwamanye amazwe zixotshwe izolo zayalala enkambeni yamapholisa. Ukufuthelana lokho kuqale ngeviki edluleyo ngemva kokudutshulwa kwesinye isizalwane seSouth Africa ngabantu bokuza. Amapholisa athi lanxa ukufuthelana kuqhubekela phambili lamuhla bekulokuthula kulendawo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lentatheli izindaba ezimeleyo ehlala eSouth Africa umxolisi Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Isikhathi esiningi vele ama South Africans aloku kwenza lokuthi kungayenzakala kube lento nje encane esuka igoqele umuntu wangaphandle maybe kube khona ukuxophana kwabantu walapha lo wangaphandle basuka bona bakuse kwelinye izinga ngoba abantu abavele behleli bona bekhangelele ukuthi kumele kuliwe ukwenzela ukuthi abantu bangaphandle abaphume babuyele kibo kungakho kuyinto esivamile kakhulu ngoba uhulumende ukhanya engani laye uyehluleka ukuthi into leyi ahle ayiqede kube kanti so kungakho into ezinjengalezo izinto lati vele sesizijwayele singathi into esihlala sizijwayele ukuthi ziyenzakala kodwa-ke nxa ungumuntu la uyabe ufisa ukuthi udlamelo lungaze lwafika kuzinga lwalolo esesike salubona ngaphambilini ukuthi kugcina sokufisa abantu ngizwile ukuthiwa mhlawumbe sokufe umuntu oyi-one kodwa angabi nesiqiniso sakho kodwa sikhulekela ukuthi lungaze lwamemetheka kakhulu.
Ungathi izizalwane ze-South Africa eziningi yini ezingabathandiyo abavela kwamanye amazwe kumbe yizigebenga nje eziyabe zifuna ukubantshontshela?
Angingeke ngathi mina izizalwane zonke zakwele South Africa kumbe ngithi ngeziningi zakwele South Africa. Yebo bakhona abantu abathile abakhambisana nezigebenga lezi kodwa ikakhulu kwenziwa izigebenga ngokuthi ungathi uyananzelela. Kulo dlamulukelo abakhona ngomnyaka ophelileyo bekungabantu abathile abebethathwa endaweni ethile besiya kwenza udlame ezindaweni ezehlukeneyo and besebele ndawo lapho abahlangana khona eshidi labakade behlangana khona bathathwe zimoto bahambe bayeyenza udlakela kwenye indawo. Lamapholisa athe sekunanzelele lokhu aqonda khona edidi kulapho kwatholakala khona izinto ebezintshontshiwe eziningi kule ndaweni zonke.
Uyasho ukubana uhulumende weSouth Africa ukhanya esehluleka ukuqeda uhlupho lokucwasana ngobuzwe lolu, ungachasisa?
Uhulumende waseSouth Africa yena uvele uphethe abantu bakhe ngesandla esibuthakathaka hathi ngalolu dlame kuphela kukho konke uyokuthola ukuthi even lasemgwaqweni lapho abantu abamatekisi bangathi bona bacabanga ukuthi sokumele bazenzele santando uthola beseze umathanda amapholisi eme eceleni ngoba ukuvele athinte umuntu nje amabandla aphikisayo asuke angenele athi wona sokufana nje lasekudaleni lapho kube kubusa khona amabhunu so abantu balapha labo bayakwazi lokuthi uhulumende ubaphethe ngani uyabancenga.
Lo-ke umxolisi Ncube intatheli izindaba yeZimbabwe ehlala kwele South Africa bekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Emsakazweni weStudio 7 lamhla kuhlelo lwethu Studio 7 Live Talk sihlaziya amazwi kamongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe yibo abangafuni ukuthi asuke embusweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwesikhwama sikahulumende welemelika uJack Lew uxwayisa ukuba ukusebenzisa izijeziso zenotho okwenziwa ngelemelika kwamanye amazwe njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende walawo mazwe ukuthi aguqule indlela asebenza ngayo kumele kwenziwe ngonanzelelo ngoba kulakho ukuphazamisa intuthuko yenotho yelemelika. Inhlanganiso yabenkonzo Episcopal Conference of Zambia isikhuthaze amabandla ezombusazwe wonke kanye labancintisa bemelela omabandla ukhetho lokudinga umongameli ukuthi bathathe amanyathelo okuvimba uqhamuka kodlakela lozombusazwe ngesikhathi sokhetho olwenziwa lonyaka ngoncwabakazi. Esigabeni lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, yena ke osehlala esigabeni seIndiana ngapha kweleMelika. UMkhwananzi yena weza eMelika engakathathi wafika wachata lonkosikazi wakhe uAngeline Mkhwananzi, yena ke ongomhlophe. Kungxoxo uMkhwananzi ayenze lo Praxedis Jeremiah uchasisa ngokumanyanisa imuli yomkakhe yabamhlophe leyakhe abansundu.
Lokho into enzima kakhulu, ikakhulu sikhangela umango okhona. Kodwa ikakhulu mina ngiyazama ukuthi ngibafundise lokho engilakho. Ngiyabafundisa abantwana, ikakhulu abantwana bezalwa, abahamba bafundisa, bahlabelela ingoma zona zokuthi omama babehlabelela zona ukuthi lo nyoyeni mntanami ngikho zonke lezana nje ukuthi zokuthi ubabuya emsebenzini. So wenzele ukuthi bakhonekthe le lalapha abavela khona lanxake lo mango omude, futhi namabizo abo ngabanika amabizo esiNdebele. So ngiyazama ukuthi ngibahlanganisele abantu bekhaya abangane lapha esisonke kwi-diaspora ku-community.
Ngobani amabizo abo?
Oqala ngoThemba, owesibili ngu-Ayanda, owesithathu ngunandi. Ngiyazama ukuthi ngibatshele ukuthi lanxa lapha beyi-minority ekhaya bangafica ukuthi amabizo abo ngamabizo ajwayelekileyo.
Imuli yakonkosikazi yakwamukela njani?
Mina ngabe le nhlanhla ngoba imuli yankosikazi ayizange ibe le problem lami. Ubaba wankosikazi sowasishiya kodwa sakwanisa ukuthi sivelane kakhulu. Nanxa ngathi ngisiya kibo ngaba yimi ngedwa umuntu omsundu. Abanye babevele bengazake babona umuntu omsundu. So ngaba le nhlanhla kakhulu mina ngaleyo nto.
Nxa usiya ekhaya bona abemuli yakomkhwananzi bayamukela yini umakoti?
Bayamamukela kakhulu, bayamamukela ngezandla zonke.
Selamfundisa naye imikhuba yasekhaya?
Okunye siyafundisa mbida nambidana, asikho konke ongakukwanisa kodwa siyazama lokho ongamfundisa khona. Ukubengelela konke nje into ezikhangelele ekhaya, ukugqoka konke ngokunjalo. Akuthola unkosikazi wangithungela izembatho ngesintu, traditional izembatho. Ngiyo wakwanthukuthandi.
Ye, ngazibona izembatho lezi. Ngicela ungithumele impikitsha yangkhona ukuze siyifake kuweb. Wathi lapho lichada ke izihlobo labangane lemuli bakwamukela kuhle.
Kwakungani kuyishock kodwa kukhanya ngokwanda kwesikhathi abantu abaningi sebakwamukela ama-interracial family. Kwezinye indawo still kodwa ngikhaya bonke bakwamukela. Inhlanhla engilabangani bami, so I'm happy there.
Lapho livakatsha lo nkosikazi akubi lodubo?
Hayi, akubi lodubo, asizake sibe lodubo sibili. Hayi,
ukupheka isitshwala ke uyakwazi?
Isitshwala isitshwala hayi ka ngoko asipheka kawani kodwa sasinga azange sibe
sisaba imbuzi. Ikuphi okunye akwaziyo ukupheka okwesintu?
Ya, ngisamfundisa okunye ukuya kwesikhathi. As a matter of fact, kusasa ekuseni siye ekhaya, so kusasa ekuseni kunje zebe sisembegeni sisiye ekhaya. So uzabona okuningi imikhuba ezafike yenziwe khonale.
Yeah. So-ke
so, ngibuza ngiyasithatha esirayi.
Uyaqala ukuya ekhaya?
Uyabeqala ukuhamba ya.
So uzafika yenza imkhuba yonke ikamalukazana lokugaxa
konke kuzabonakala khona.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esesihlala esigabeni seIndiana ngapha kweMelika. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Jebukani Nleya isakhamuzi seBambazi ePlumtree. Sixoxa ngodaba lokubana abantwana labazali besigaba seBulilima bathi bona kabasafuni ukufunda isiNdebele sebefuna ulimi lwabo olwesikhalanga. Okwakuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyabonga Chris. Njani?
Kunjani khona ngapho eBambazi?
Hayi, right ilanga uphela.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolwesiluzwayo ukuthi abantwana bafundiswe isikhalanga kungafundiswa isiNdebele.
Ah, uthi ukufundisa isikhalanga right, but nazi isiNdebele sibe khona kodwa kuloku primary level bembona ukuthi isikhalanga siright ukuthi abantu babe besazi ngoba sebekhanya ngani sebelahlupha labazali babo.
Siyabaphambanisa na isiNdebele?
Kuyabaphambanisa, akubaphambanisa ngako, but omunye nomunye umuntu fuze ule tribe yakhe fuze ebe yazi ukuthi ulimi lwakhe yiluphi, ulimi oliko olwakhe yiluphi, but ma ngabe sefunda olungaso lwakhe uyagcina elahlekelwa ulimi lwakhe.
Bona abafundisayo isikhalanga esiqotho bazatholakala na?
Hayi, okwamanje ambona ukuthi bazoba khona ngaphandle kokuthi kulaba abantwana abazofundiswa yibo ababelokhu bestarta kancane kancane beze bethole the right isikhalanga esiyiso, ngoba laba abakhona vele asiyibo kahle, bavela bafunda wrong language at primary level.
Manje kuyaphathisani kulokuthi bazifundele isiNdebele soqotho?
Konke kuyaphathisa ukuthi abantu i-generation le buya ingagcini lahleka ezintweni eziyiso abazali bazo beyiso, ngoba omunye nomunye enye nenye itribe lolimi layo lungafuzanga lucitshe, uNkulunkulu wavela kudala kunjalo.
Kahle kahle ngokubona kwakho ubona ungani abangafundisa sona leso isikhalanga ngabantu ababe benjani, njengoba siyabona ukuthi labo abayabe besiya isikolo bayabe beyafunda isikhalanga esingayisiso?
Kahle kahle ma ukuthi kufuna ukuthi kulungisele indawo ufuze kukhangelwe amateacher ayiwo aphuma esikhalangeni angeza lahla kakhulu, alahla abantwana kakhulu ulimi lwawo, ngoba babe labo belolwazi ngaso kancane. But kungathatha umuntu ongaso esikhalangeni ukuthi ufundise isikhalanga automatically angeza aphuma isikhalanga isiyiso, labantwana bayalahleka.
Akuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, ngiyavalisa abalaleli ukuthi at least besigqugquzela nje ukuthi ulimi lwesikhalanga lalo lube khona kulowa primary.
Lo-ke ngumnumzana Jebukani Nleya abesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Amabandla aphikisayo asola amazwi kaMongameli Mgabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esikhundleni. Izisebenzi zikaloliwe zikhalale umsebenzi zifuna iholo lazo ezilokhu zingakaliphiwa kusukela ngomnyaka odluleyo. Sokuqhamuke udlakela lokukhethana ngobuzwe izenophobia e-East Rand kwele South Africa, lapho izizalwane zakulelo lizwe ezigqekeze amavinkili eza kwamanye amazwe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silichiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.